yekuyathi kuyaxokozelisa ukuphupha kukamama lo uGinsberg. Kodwa ke ukuxokozela kwakhona ngibona ngathi kakufanani nalokhuyana okukubulawa kwalakhe sikhangele ukubulawa kukaFloyd. Akusoze kuxokozele okufana lalokho. Ukuxokozela okuzaba khona engikubonayo ukuthi kuzaba phakathi kwamabandla omabili la aphikisanayo. Ngoba laba ama-Republicans kwake kwenzakala into efanayo iminyaka emine edluleyo. U-Obama ezama ukufaka umuntu kusese lesikhathi eside kodwa bathi kwakuyi-16 months bala laba ama-Republican ukuthi kube ukuthi bathi hhayi kuzamela kumelelwe ukhetho. Manje okwabo sokusela inyanga ezimbili u-October yena lokhona sebengathi bafuna ukufosela khonapho ukuthi kube lo muntu ozafakwa. Yikho lapho embona ngathi kuzaba lokuxokozela khona phakathi kwamabandla womabili. Vele abantu bazahlahluba bona phakathi khonaphana ukuthi olungileyo ngubani bese bevota khonaphana. Njalo kamboni ukuthi kuyantshintsha ingqondo zabantu abaningi khonokho. Kuzadunga kodwa kamboni ukuthi kuyatshintsha amavoti.
Nxa ukhangela ubona ungani umongameli Trump engenelisa na ukunqoba kukhetho nxa sikhangele indlela aphatha ngayo udaba lwe-coronavirus?
Hayi, lapho ukuthi uzanqoba kumbe kasuzanqobe, hayi angazi-ke lapho. Kodwa ngenxa kuyikuthi ukhetho lokhona luzahamba ngokuthi uphethe njani lesi sigaba sika-coronavirus. Hayi, iqiniso ukuthi lokho kumehlule sivile. Akumehlule sivile okusegcekeni. Ngoba ungakhangela ilizwe leli United States of America, unemba one ilizwe emhlabeni lo. Ngokuba lezinto zonke, imali, izibhedlela, imithi, yonke into. Kodwa ke yilo elikhanye lisehluleka ukwedlula amazwe amaningi. Khonoko nje kuphela kuyatshengisa ukuthi kumehlule. Ngoba lokhu kwasuka kwamchaya kakhulu.